Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgcibelo omhla ka 8 Ntulikazi mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe kaMoyi umnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilande ngenyanga edluleyo, ubekiwe lamhlanje indaba zinduna. Izakhamizi zasemaphandleni aweWange phansi kukanduna mvuthu zibuthene izolo embukiseni wokubukisa ezokulima, ukweluka kanye lokufuya. Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso yeFIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba okuthi libuyele enkundlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Unkosikazi Zodwa Khumalo Dabengwa, umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi umnumzana Dumiso Dabengwa, obhubhele eNgilande ngenyanga edluleyo kaNhlangula, ubekiwe lamhlanje emanxeleni entaba zinduna phansi kukanduna mtshana Khumalo ngemva kwenkonzo yokumvalelisa enzelwe e-amphitheatre koBulawayo ekuseni. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkonzweni koBulawayo lasentaba zinduna bezovalelisana leqhawekazi labo uMakhumalo olaliswe eceleni komkakhe uMoyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Inkokheli zamabandla ehlukeneyo labo baveze ukulahlekelwa okukhulu kwesizwe ngemfa kaMakhumalo. Lokhu kufakazwe ngumphathi ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube owebandla leZANU PF.
Sibuthene lapha mfumelani ngithi ngempela bathe celebration. It's very true. Usizodwa kimi, she was a fighter. Singakhumbula ukuthi umkhuhlane umhlaselenini, umkakhe emphelekezela time and again, efisa ukuthi umyeni wakhe asinde. Because of that faith, usisizodwa abelayo wasinda. Saba ne-hope ukuthi she's made it. Kanti asibuzanga elangeni umkakhe wahlatshwa ngomkhuhlane yenoba engeke bekhulu umkakhe. Umkakhe waphanga wedlula, but uzodwa wasalelo kweni esilwa yawo umkhuhlane.
Inkokheli yamabandla aphikisayo ambalwa ibikhona emthandazweni owenzelwe koBulawayo andubana ayingcwatshwa emanxeleni. Linkokheli igoqela eyezaphu kulibandla elalikhokhelwa ngumkakhe, ele-MRP, ele-CCC limelwe ngumkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa, abemuli yakoDabengwa leyakoKhumalo, unduna mtshana Khumalo labanye. UMakhumalo owayezelwe ngomnyaka ka-1947 ubhubhele eNgilandi mhlaka 15 Nhlangula ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane owemvukuzane alwisane layo okwesikhathi eside. Uchiye abantwana abahlanu labazukulu abathathu izikhulumi eziningi emngcwabeni wakhe zilandise ngokwelukulwela ilizwe kwakhe eseZambia waphenduka ekhaya kodwa ukubotshwa komkakhe labanye kwamhlukuluza njalo usisebenzele isizwe ngothando langokwezehlisa. Lolu daba silulotshelwe ngu-Anastasia Ndlovu lalubalelwa emoyeni yimi uPraxedes Jeremiah. Ngameli Emerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli wezano PF uthi akuladlakela elizweni olutshona lubabazwa ngabanye abantu njalo ofisela iZimbabwe ukhetho olulokuthula olungeladlakela. Lokhu ukutsho emhlanganeni omkhulu owerally webandla lakhe owenzelwe enkundleni yeChemanza emagunje namhlanje esithi ulethemba isimo esingeladlakela sizaqhubeka ukhetho luzo lwenziwe ludlule.
It is good for us. We don't need to please anybody. Karoti vana no urana. Vanhu mishat no gara namasabukedu mahetmen amadzimambo. Vati paridze kuirana. Ndinoziva kuti madetractors edu netu vasuka tatwaro vanenge vachida kuti kumboitwa mheremere kuti sarudze edu inza haina kufamba zvakanaka.
Kodwa umsekeli wesikhulumi sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCCC umnomzana Costalo Siziba uthi umongameli akakhulumi iqiniso ngoba soluqalile udlakela elizweni lonke njalo elakhe ibandla kayisilo eliqala udlakela ngoba amalunga alo eyiwo ahlala ehlaselwa mihla ngemihla ikakhulu emaphandleni ehlukumezwa.
Njengabandla le-TCC elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe yokuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo ama-policies laba bathi sizalungisa iZimbabwe ngcono lalaba bathi balombono ocheneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu. Izani PF ke nxa isihlulekile umncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yayizani PF ikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni. So thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uZulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisana imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokheni. Asikhathele ngabantu ke abafuna ke ukusibusa ngendlela ke engekho ke evela ebantwini. I-confidence kumnotho welizwe ivela kubana ukhetho liyenzwa ngendlela e-friendly.
Kula malunga awe-CCC atshayo izolo emhlanganeni obukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa koGutu esabelweni seMashingo ngeviki edluleyo kutshayo amanye amalunga aleli bandla emagunje esabelweni seMashonaland West eManicaland kanye laseMashingo. Lanxa ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili ngemihlangano yalo yokukhankasela usekelo kukhetho lwenyanga ezayo, ibandla eliphikisayo ele-CCC lokhu libhekane lenkinga ekuqhubeni limihlangano ezigoqela ukwaliswa ngamapholisa kuyenza kwezinye indawo kumbe ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwamalunga ayabe enelise ukubuthana. Kunje i-CCC ize yaya emthethwandaba ikhweza udaba lwayo lokwaliswa ukuqhuba umhlangano wabo eBindura ngesonto kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ntwandwe.
Izakamizi zasemaphandleni awehwange phansi kukanduna mvuthu zibuthene izolo emkhosini wokubukisa ezokulima ukweluka kanye lokufuya. Lo mkhosi uhlelwe ngenjongo yokuzofundisana ngendlela yokuqhuba umsebenzi ngesikhathi umhlaba ubhekane lodubo lokungani kuhle kwezulu kudalwa ikuguquka komkhathi i-climate change. Kubika uNotaba Dlamini.
Bekungabizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwaqela engcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulumkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Ndingatshaya ugantshompo wami ngiyazuza amabele anganate xaxa ngidla umnyaka uzuye phela nabazukulu bam. Angiceli impuphu, angihlala mbekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngiyesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi inengi selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwe endulo lakathesi njengoba kwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi enkona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilima ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa yini kwama-chemicals, akuningi okusenza sihlasele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalimi abadabuka eMatetsi, Chidobe kanye lekaChechethe, umnumzana Ngqabutho Sibanda uthi lomcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangelwa yokungani kuhle kwezulu kudalwa yokuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane basuka bebe sebeyandisa zona indlala ikhozwa ukuthi bayandisa zona izilime esebekebe khunywa ukuthi hayi lingayandisi zona ezinjengabomungu zonezi bebe bengandisi lezi ezincane. Kodwa ke hayi sokungconywana lo nyaka nje kungaba yikuthi izulu nje alingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala, kodwa but hayi iminyaka le nxa kulinywe kuhle ezulini kuhle hayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigonjolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigonjolozelwa ezivandeni.
Siyamanyana singabantu abangu-5, ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days, sitshintshe siye komunye 7 days, sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze konke lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu alila mvundo omningi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizunzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sibanda kuhlangothi lukahulumende olwe AgriTex uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama small grains ayo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama small grain ayamelana lezulu elilushwana, ayamelana lokuchisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lomumbu, umumbu kawukwanisa ukubekezela, kodwa ke ama small grain ayakwanisa ukubekezela.
Lumkhosi oqhutshelwe emavinkilini awendlovu business center eWange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla, ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo yemsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe iUNICEF ngenyanga kaMabasa baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo, njalo insane eziningazi khuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimvak Assessment emangweni weWange esabelweni seMathebelele North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo zolo, ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathisa ngokugcweleyo kulaba abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisendlovu nginguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokungena esigabeni sethu lapho esiphatha indaba ezimayelana labesifazana kuhlelo ezabesifazana lilo sithandekile emhlanga. Siyalabukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Jasmine Thofa, ilunga ledalela eParliamente emele idolobho lakoBulawayo, njalo elilunga lekomiti yedalela eParliamente ebona ngeziphathelane labesifazana lamantombazana. Sicubungula umnotho welizwe ngesikhathi iningi lisithi alenelisi intengo yempahla ezitolo, njalo impilo ilukhuni. Sixoxa njalo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo. Umqalisi ziba ngonkosikazi Jasmine Thofa.
Abantu baphelele ngaba asazi ukuthi bakuthatha njani. Ungakhangela ukuthi ama-price akhwelile. Ngikunika umzekeliso ukuthi umuntu beholi $100,000. Ungayithatha $100,000 leyana uyiphendule ibe ngama-US dollars. Isinkwa siyi-7,000 pounds, $1. Inkukhu $4, i-cooking oil $3, ichukela i-2 kg $2.50. So imali leyana siyiphendulele iyabe ngathi ibe $15. So wena enye imali uzayithatha ngapha abantu bayithatha. So lokhana kwenza ukuthi kube lodlakela ezindlini. Ubaba ubuya ngkhaya ilanga lokuqala uzafika akhulume nomama nabantwana bakhulume ngobunzima. Kusasa kwangikhona kumele kube neplan. So it was very difficult situation.
Liyake lixoxe yini ngodaba lona lolo lwezomnotho welizwe lokuthi luphatha njani abesifazana njengekomiti yeparlamente ebona ngabesifazana lamantombazana?
Sixoxa ngakho kakhulu ukuthi uhulumende mele aphathise omama labantwana. Umthetho weZimbabwe utsho njalo ukuthi omama labantwana mele baphathiswe. So njenge-women's caucus yilo daba esiyabe silukhangele kakhulu, ngokuthi kungayekela ukuphathwa kuhle omama labantwana yikho napho kungena khona abantwana sebesenza izinto ezingalunganga, njengokungena sebesenza i-child prostitution, sebengasalaleli ngekhaya ngokuthi ngikhaya kulakudla nani. Siyake sihambe sibhoda ngeZimbabwe siyenze ama-public hearing sikhulumisana labomama, kodwa bona omama labo sebediniwe ngathi sibuya sithunga ukukhuluma bengatholi lutho olubambekayo. So kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi omama labo bayabona ukuthi bayanakela.
Sixoxa njalo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise njalo.
Inzuzo kakula muntu wenkosi, akula vele kunzima, phila nzima sibili ukuthi nje ungeke uhlale ungahlali yadlani. Mina ngiyavuka ekuseni mbhodabhode nje nama-refuse dump lapha ngidobha ama-plastic. Ngadobha ama-plastic lawana sengibuya ngiwahlubahluba ngiwafake emadeleni. Ngafaka emadeleni bese ngisiyathengisa. Ama-buyers la abhoda ethenga, abantu nje baye bebhoda bezithengela, bathenga 25 cents kusiya ku-30 cents kg. U-trader uthenga 40 cents kg. Ngabe bathi khwimbi jana phela manje kuyephila bathi bona kuthiwa umbuhulumende uyangenela ukuthi thina into esiyidobhayo yiziki lezi akufanelanga siphiwe imali engcono.
Ye lake laba le mzamo yokuthi uhulumende angenele umsebenzi wenu lawo ube semthethweni, kuyaphumelela yini?
Kuyaphumelela, nje kwathiwa kudingakala ukuthi siqoqeke phela njengama-West Pickers. Singaqoqeka kuba lula ukuthi asisebenzisane lapho.
Lisaqoqana yini?
Hhayi, siyaqoqeka, siyazama ukuthi siqoqeke.
Sikhuluma nje, kuyasebenzeka yini lapha ezitaladeni? Kuqala lalisithi kulokuhlukuluzwa ngamapholisa kamasipala, kumbe abanye abesilisa abathi ichiyana umsebenzi kube yibo abawenzayo. Lisebenza lula yini kulezi nsuku?
Hayi, lokhe kwangani thiwa ungani sesivumelekileka. Kudingakala ukuthi siqoqeke ukuze siphiwe amaphepha ethu akwanileyo. Hayi, kuyasebenzeka, asihluphani.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya, ophila ngokudobha izibi azithengise ukuze anakekele imuli yakhe. Sixoxe njalo lo nkosikazi Jasmine Thofa, ilunga ledalela ePhalamende. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Puma enkundleni uMamhlanga udedela kuChris Gande yenake osethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lembongi uOpet Dube.
Owaqala ngekwamukela kuhlelo omnumzana.
Ngiyabonga kakhulu umfowethu, ake ngibingelele abalaleli bonke, bese ngibingelele abasakazi okhulumayo ngoOpet wakoDube.
Sizwa kuthiwa nguwe obe imbongi ehaye owayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma. Ungasitshela ukuthi inkonzo yakho le ibingeyani kahle kahle, usichazele nje ngamafitshane.
Ngimenyiwe mina ngathola ucingo lokuthi ake ngizohaya owayengumongameli wakele South Africa. Umuntu ongumemile wangafihli wathi uZuma ungumuntu wesintwini, uyathanda into zesintu, sibona ukuthi wena nguwe imbongi eyesintwini ekwazi ukuhaya ngesintu. Basebe ngicela bathi ngiqoke ibheji lanxabe kuqanda, bathi ungaqoke enye imvunulo, qoka ibheji ubuye ngapha uzohaya umsholozi. Ngabuya ke uthe ngena phakathi komcimbi yime ngimngenise ngokumhaya. Ngibona ngani bakithi abalandeli bami bayakwazi ukuthi lithi thuba ngifisa nje ukuthi ngiyafisa ukuthi aliba ngabe uNkulunkulu uyahambela ezifisweni zami ngimbone nje ngamehlo. Ngithe ngithola lolo cingo ngagijima ngayambona ngamhaya, uthande kakhulu inkondlo zami, ngize ngamnika le CD lami walithenga walibhadala, yasibe walibhadala wathi hayi msebenzi wakho ngiyawuthanda mfowethu, uze wathi lezangelo zakhe ngimbhalele zona ngimthumezele.
Ngikuthazo bani ongayipha labo abafuna ukuthi labo babe imbongi njengawe?
Ukuba imbongi ngumsebenzi ongathandwa ngabantu abaningi kakhulu. Imbongi zithandwa ngabantu abathanda isintu. Yikho kwesinye sesikhathi abanye baze bathi mhlawumbe inkondlo zithandwa ngabantu abangafundanga, kodwa akusilo qiniso, ngoba inkondlo zithandwa ngabantu abathanda isintu, sintu sintu sibili. Pho ke nxa usuthe wangena kulumkhakha umele ubone ukuthi uyakhweza amasokisi, ungathandeze esintwini, ubone ukuthi esintwini leso uyajula, uzike uzinze sibili ukwenza ukuthi inkondlo zakho zizwakale emphakathini, zikuhehlele abantu bazizwe. Abanye bathandeze isikhiwa, nxa uthandeze isikhiwa zithanda uzenze uzujule kuzo njalo. Kodwa ke lapha enkondlweni ngiyesengubonde mina, hayi ayiso ntshelula nje njengoku ngena nje enkundleni yemidlalo ukhabakhaba ibhola, kunzima lapha.
Yena khona ukuba imbongi njengalokho ikho khona, kuyaletha yini ukudla etafuleni?
Yebo, kuyaletha ukudla etafuleni. Kumele uzame nje ngazo zonke izindlela ezinkulu ukuze kuthole ukuletha udla etafuleni. Kodwa kwesinye sezikhathi ungazama nje inkondlo zami ngezikhathi zonke ukungalethi lutho ukulethela ubuyanga. Sengikhulume lembongo eziningi kakhulu, lembongo nje ehlonitshwa eSouthern Africa umzwakhe Mbuli ayekhala ngakho, lami ngengangikhala ngakho ngingakaze ngamtshela. So embongini lapha bakithi hayi kulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba abantu inkondlo kabazithandi njengomculo. Kuthiwa kulama shows amakhulu abantu abazivizi imbongo, ngoba abantu babefuna ukujayiva begida. Yithi nxa usuhaya kula muntu ojayivayo, kula muntu ogida basebelaleli, phuke unzima ke lapha. Kwesinye sesikhathi ungazama sibili kungabuyi lutho etafuleni, kubuye nje impukane lobunyonyo. Kwesinye sesikhathi uzama kube khona. Ingakho angeke ngithi kuyaletha udle etafuleni, njalo angeke ngithi akulethe udle etafuleni. Kuya ngenhlanhla lokuthi umhlobo wenkondlo zakho uhaya kanganani, lokuthi ukhankase wakhangisa kangakanani, wathola abantu abathanda inkondlo yini. Lapho ngaba lenhlanhla uthola imthonselanyana.
Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu abalaleli bakithi ngokusixhasa, ngokulalela, ukusilandela enkundleni zokuxhumana laba maphephandaba ukuthi basiqhamise, kungasibo bakithi ngaba sazi ukuthi siyini. Ngiyafisa lokuthi abalaleli mabe sibona kulokho nyi sikwenzayo esiphambuka kikho, kumbe abafisa sikwenze, abangakukhulumela emphakathini kuyasithela ihlazo, kuseyise kusikhiphe isithunzi, abenze ngasese bakhulume lathi sixoxisane lathi kuyasakha. Umuntu kazakhi wakhiwa ngabantu. Angibonge msakazi.
Lo ke nguOpet Dube imbongi ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibane njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Baveza ithemba abakumdlalo wenguqu ukuba imizamo yabenhlanganiso yeFIFA ingavulela eleZimbabwe amathuba ukuthi libuyele ekudlaleni njalo ukudlala lamanye amazwe. Kubika uJoseph Njanji.
Ukuvakatshela kweZimbabwe okwenziwe liqula elibunjwa ngabathathu abathunywe yinhlanganiso yeFIFA ukuzoxazulula ingxabangxoza ebhekane lomdlalo wenguquko leZimbabwe kuchazwe ngomnikazi weqembu labasakhulayo leGolden White uKhoso Nyathi njengesehlakalo esipha ithemba kulabo abaphatheke kulo mdlalo.
Kuyasithabisa ngoba sesikwazi kuzaba ne-interim committee engxenye zabaneutral.
Umdlali wenguqu uThabiso Ndlela othi ukhulekela ukuba ilizwe leZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe ukuze kuvuleke amathuba okuba bebonwe ngamaqembu akwamanye amazwe.
Manje ama players eZimbabwe sifuna ukubonakala lathi siyabantu abale talent.
Inhlanganiso yeFIFA ithumele uSolomon Mudege, uGelson Fernandez kanye loArthur D. Almeida D. Silva kweZimbabwe njalo laba baqhube imihlangano labe Sport and Recreation Commission kanye lomphathitambo wezemidlalo uKirsty Coventry. Ilizwe leZimbabwe limiswe ukuphatheka kunhlelo zenhlanganiso yeFIFA ngonhlolanja nyakenye ngemva kokuba be Sport and Recreation Commission bemise umsebenzi inkokheli yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo yona ebisethiswa umlando ongaqhubi ngemfanelo yomsebenzi wayo. Kusenjalo iqembu leLenders kusasa ngesonto lizadibana leqembu leTriangle ngaseBarber Fields ukuthi kweminye imidlalo iqembu leGreen Fuel lizadlala leChicken Inn ngaseGibo, iqembu leWange lizanqikelana leZPC Kariba ngaseColliery, iSheshem izadibana leNgezi Platinum Stars ngaseBata ukuthi iqembu leSimba Bora lizemukela eLemanyika Diamonds ngaseBaobab. Sikhangele impumelelo yemidlalo edlale namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League. Iqembu leBulawayo Chiefs lichaya leCape United nge-2-1 ngaseLuveve. Iqembu leDynamo libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele FC Platinum ngaseBarber Fields. Iqembu leYada linqotshwe nge-2-0 leBlack Rhinos ngaseBaobab, ukuthi eleCranbourn Bullets litshaywe nge-2-0 leHerentals eNyamunga. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi weAfropop uMuthi Omnyama, yena-ke owethula isingle yakhe ethi Samhlalisa Samhlalisa Phansi. The way in the neck, the way in the neck, pick up in my day, pick up in my day, the way in the neck.
Mina igama ngu-Ayibonga Mafu, kodwa estejini ngihamba ngumuthi omnyama. Mina ngiphuma koBulawayo kuntuthuzo yethunqa kumfazi oshaya indoda. Ya mina ngihlabela afropop kakhulu, ipiano nje ndisestayileni lami into engiyizamileyo pare ekakhulu ngihamba ne-afropop.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngoba ngithenga uphuma koBulawayo Magwegwe, inamba engizisebenzisayo izona lezo engepha ngazo, then kulezinye futhi ezibhaliwe ku-about yami kuWhatsApp izo engizisebenzisayo futhi ninamba eziyithuma.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi?
Ya abalandeli, into engingafuna ukubatshiyela yona iyi-1, leso isicelo sami esisuka ngaphakathi kube supporte ingoma zalokhali, besupporte ingoma zalokhali kakhulu.
Koge umxhuma umuthi omnyama kunombolo zakhe zocingo ezithi +26377703142. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah.